Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivuka njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazi we Studio 7 lamhlanje ngolesihlanu mhla 16 Lwezi 2018 igama lami ngu Kip Stube. Endabeni zethu lamhlanje ibandla leZanu-PF lethi ibandla leMTC lancedisa amadokotela ekulobeni ugwalo olujulileyo oluveza ukuthi ibutho yilo elabulala abantu eHarare lonyaka.
For human rights, I'm going to attend the Senator. I am the commission, the Shanghai Lavand, which is what I want to go to the team. We
will fuck us to the team. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZanu-PF lithi amadokotela asanda kwethula ugwalo olujulileyo ngokubulawa kwabantu eHarare ngoNcwabakazi lonyaka ancediswa libandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Tshamisa ekulobeni ugwalo lolu. Lithi lokhu kuphume sobala ngoba uphenyo olwenziwe yinhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights olwenziwa emphakathini njengalokhu okwenziwa i-commission ehlolisiswa ukubulawa kwabantu abayisithupha eHarare lonyaka kusanda kwenziwa ukhetho. Bathi ke lokhu akuzange kwenziwe njengakhonoko. Inkokheli yebutho ithi ibutho kalidubulanga muntu loba nje kulabo mabonakude abaveza ukuthi amasosha ayedubula abantu. Umnumzana Believe Gawule obandla leZanu-PF utshele iStudio 7 ukuthi amadokotela la abephathisana lebandla leMDC ekwenzeni uphenyo lolu.
Doctors for Human Rights, I don't attend the Senator. I enter Ellen Gelaga, the Senator Commission, the Shanghai Lavand, which is what I want to go back to. Who fuckers would into injuries with the 2 minutes?
Utuaning Olulu Avalon's Leo, Rahambelan and Lucan Wenzo, a Catholic Commission for Peace and Justice, who's a Kube Leskat Lessons of Lavantu, Mompukazo ground. So, see, I want to see you be Kuluma Lavantu, a Jula, a interest in Jalo. So, I go to Kubesuwa Lavantu Abagobuto, a Lavan Police about I. Ibutho azange lidubula abantu. So kunoku kujoni nxa sokulokuvezwa into ezinje.
Ye, ibutho nxa besijala abesibuthweni asithini thina bathe befakaza laphakathi njalo. Umkhulu wabutho uthena kungcono bakhangele la lokho waphuma kwabomabonakude okunje ama-television lani lani okwakuphuma kubo-CNN nakubani bani kudlalwe nje kuhle kutshengise lokho kwakuzaphuma khona iqiniso elipheleleyo ukuthi nanguyani umuntu ekwenza ukwenza engubani emingaphi inhlambulwana nantu asuka lapha bulimazi umuntu akulanduleki kulo yabekwenzile nxa kukhanya njengoba kwaphuma la kumabonakude noma ngubani owakwenzayo kuzawasobala kuphuma egcekeni.
Singathi ke i-Doctors for Human Rights leyo bona zani ilungile yini manje ukuthi iphume logwalo olujulileyo kangaka?
I-Doctors for Human Rights ngingathi mina Gibbs into ekhona yokuthi ekwenzeni khonoko lakho bebemelela ukuthi xa besenza khonoko bethambe thatha imibono yabantu kube yinto eyaziwayo ngoba mhlawumbe abanye abantu njengoba kade sisikule nto izinto zombangazwe lezi zikhanya zingaqondakali zinje abanye labo bangaba namaqhinga Gibbs okuthi bathuthe leyi ndlela bele ngxenye yabo bayisekelayo ukuthi ibe yiyo ukuthi okufumaniseka iyiyo lo mlando ukuthi yeyiyawo lalabantu. Kodwa ke nxa babekwenzeka kusensida kunjalo kodwa ke silalele futhi lakukomishini abantu ade into ade zikhunywa abantu mhlawumbe kungaphosa kuhambelana nakhona kade kukhunywa abantu ezindaweni ezinye lapho kade kuthele khona abantu abakukomishini ade bekhuluma kodwa bebenika nje imibono etshiyeneyo kodwa lakhona kukhuluma ku-Doctors for Human Rights kukhona-ke kuthontela kuyakhanya ukuthi izinto ezinye ade zikhunywa ngabantu. Ikomishini layo indana iza kupha umbono wayo ngemva kokuthi siqedile umsebenzi njengokuthi isiphutshisa nje umsebenzi iwethule nje kumongameli. Kuza kuthi-ke umongameli laye njengomuntu wabumba ikhomishini ebese siba ngumuntu njalo laye kipsozaba lendlela yokuthi abantu laba bathiwani okudinga ukuya ukusemthethweni kwesekusebenza ngomthetho amadala ezomthetho abasekusebenza afumanisekele bela macala njalo. Njalo bonawo bantu balomlando wokuthi basuwe lawa ababebele abangabanikazi babantumbe labathile basuwe kulabo abathe abalomlando wokuthiwa yibo abakwenzayo bakuwenzayo lokhu obabangele ukufa kwabantu.
Umnumzana Mbilivi Gawule lilunga lebandla leZANU-PF uxwebexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphindeza xoxa lo nkosazana Davida Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC othi kuyayangisa okukhulunywa ngabantu beZANU-PF abakwazi kahle ukuthi ibutho labulala abantu ngoncabakazi.
Abantu bezanu asisakwazi ukuthi baseseraithi yini. Lokhu basitshela ukuthi bafuna ukuthi silime imbanje, asisakwazi ukuthi sebezilima yini. Ngoba sonto yokuqala le Egipte ayisiyo yokuqala le, nansi i-CCJP yenza njalo. Yaka yenza ama-commission yayihamba ngasense ngoba kwakusesabisa, abantu babesesaba ukukhuluma. So ayikhona into ze-commission yabo leyo yokuntshontsha imali yabantu ababesezimbabwe yabomotlante leyo ababhoda lelizwe bebuza ukuthi abantu badutshulwa khona kule video ejengstan badutshulwa. So uGawule umele akhulume njalo, anti unce ngokuthi nqe angaphenduka njengoba this time around ngaphenduka ngephalamenti. Khona yokho kubhaliwe lilo iqiniso phambi kukamlimi and layo abantu bezama bayakwazi ukuthi iqiniso ngalelo. Ngoba ukucubungula okunje so yikho okwenza ukuthi kube lezidera. Ngoba ngakwasela ngalo ubufakazi bona labo bona lobo ngabe izidera kayibuyanga ukuthi kabanelisi ukuthi bahambe emazweni betshontshe imali yethu bayeyidla khona ngale thina sesidla incoxo zomlomo.
Nxa sesibona-ke Makhumalo, ugwalo lolu luyatsho ukuthi bolaba abantu abakwenza konke lokhu kumele bebotshwe. Ubona nzani bangabotshwa mbani njengoba uhulumende enguye ngazani uyabethelwa lapho isikhonkwane eqolo?
Thina njengebandla le-MDC ngo-2008 sacatshela ngabantu abayi-500 sabhala ugwalo ibizo lomuntu owacatshayo, isithupha sakhe, ekhaya lapho avela khona, umuntu owamcatshisayo, i-ID yomuntu wangkhona owamcatshisayo, le address lapho ahlala khona. Sahambisa ku-Attorney General, sahambisa eJomiki. Lanamhlanje laba bantwana sikwazi ukuthi banga akulo wabotshwayo, akulo walanjwa ngamapholisa. So kuvele into yabo kuleli lizwe, abonayo bababotshwa, abonelwayo yiba babotshwayo.
UNkosazana Davida Khumalo umgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxelaye eseHarare.
Abalwa impi yenkululeko abahlala esabelweni seMashonaland East sebebambisane labaseMashonaland West abafuna ukuthi umnumzana Christopher Mutswangwa obakhokhelayo achiye isikhundla sakhe esiphezulu. Bathi uMutswangwa ungcolisa igama likamongameli Emmerson Mnangagwa owayemqhathe ukuba ngumcebisi wakhe usanda kususwa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Herald. Iphephandaba leZimbabwe Independent lithi umthelo osanda kwethulwa ngumnumzana Mthuli Ncube we-2% tax usubhidliza amabhizimusi. Iphephandaba leManika Post libika ukuthi amakampani afisa ukuthi wakhiwe indawo okuzahlolisiswa ngesiphangiphangi impahla engena lephuma kwele Zimbabwe. UNkosikazi Monica Mutswangwa uthi intatheli zindaba kumele zisebenze ngemfanelo ukwenzela ukuvumbulula inkohlakali lokunye okufanayo. Uthi lokhu kuzakwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngemfanelo.
Zulu kandaba wemutoko, siyakutshayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebisemutoko senda. Lani baseChipinge ngeviki edluleyo kwabakhuthwe yilezi ndawo, ithuba lisesekhona. I-Studio 7 eye Voice of America imanyene labe media center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota uqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usilensuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelane lathi ngolesithathu mhla ka 21 Lwezi kusukela ngo 6:30 kusiya ngo 8:30 ntambama eCrown Plaza Hotel eHarare. Lingxoxo siyayisakaza njalo enkundleni yokuxoxisana eyeFacebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele le VOA Studio 7. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington. Wamanje ke soku isikhathi senu phela ukuthi liyathulele uZulu elifisa ukuthi abantu bekuzwe. So siyabona ukuthi liyasithumezela imlayezo eminingi kakhulu. So lati siyabe sidopa-dopa khonapho sifaka khonapha ke emsakazweni. So nxa ufuna ukuthi usithumezele umlayezelo usithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Zaphinda njalo 01-202-465-0318. Uwenza njalo phela kumele ufithizele konkana phela okubhalwe audio kube suzirekhoda phela ungavele urekhode khonapho sukusithumezela kunombolo leyo ungakhohlwa 01-202-465-0318. What is your money out to ten? I'm large. Lingakhohlwa ukusithumezela sibili WhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Zaphinda njalo 01-202-465-0318. So ke siyabona ukuthi abaningi benu liyangena khonapho lingena sibili lisazela khonoko. Sike sibone impela ezivela emazweni atshiyeneyo. UKing Jong-un wakwele North Korea usanda kubuyikela abantu khona ngale elizweni lakhe ukuthi sebelolonga isikhali esitsha loba nje ilizwe leli lingafisanga ukuthi likubeke sobala ukuthi isikhali lesi ngesani. Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ithi ilizwe le-Iran kumele lime ukulengisa abantu mahlayana lokuvalela abanye abantu entilongweni bengathonisiswa amacala. Lokhe kubalwa amavoti esabelweni seFlorida kwele Melika kulandela ukhetho olwenziwe ngeviki epheleleyo. Abantu lokhe bekhangele emkhathini bemelele ukuthi izulu line. Kwezinye indawo abakatholi lona ithonsi. Sesiguquke na isikhathi sokuthi izulu line kwele Zimbabwe. Kumele abalimi benzeni nxa kusazakala konke lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima.
Ya, ukutshintsha komkhathi lokho yinto ekhona esesiyibonile ukuthi isikhathi sokulima kumbe sezulu kuqaliswa kwabo kwalo kuba delayed. Nxa sekusiba delayed futhi kaningi-ningi kuba lama esikuthina ama mid-season drought kumbe dry spells. Ukuoma lokhuyana like ngenyanga ka-January February kuyabe kuwomile okubangalisayo izilimi zithwalenzima khona kusiya kunanzelela ukuthi kukhona ukutshintsha komkhathi okuthile ebesingakubonanga izulu
ye
khonakuhle abalimi khonokho bakunanzela khonokho futhi kuyenza ukuthi abalimi behlulekele kuplana ngoba kungasakwazi ukuthi ngihlangele yathi ngihlangele nini kuyalimaza amaplans abalimi kaningi.
Ye, so manje kumele benzeni abalimi nxa sokuthi
abadala nxa bekhuluma bathi bona uNkulunkulu akakhalalelwa limqothelelelo. So okwenzakalayo ukuthi of late bakhuluma ngesithi thina yi-climate smart agriculture kusafundwa khona lokho yizinto ezintsha kodwa kungananzela futhi izolo bekukhona phela kancane abazali izolo bebekhaliphile vala bekhaliphile bayawubala umkhathi bayakhangela umganga ukuthi umi njani bese besenza okuncane abakwenelisayo okusalayo sebethembele ukuthi uNkulunkulu uyasiza. For example, kathesi esingakwenza njengabalimi yikuthi ngasiyalima kathesi kuwomile. Why? Sezele ukuthi khona izulu elincane elizanetha lingagelezi lihambe lonke kodwa amanzi abanjwe lapho okulinywe khona. Kungenza njalo ukuwoma indawo naleyo eyabe isinethiwe ilinyiwe iyaphuza ukuwoma ngokuqala khona lokho. And futhi kuba kuhle ukuthi bayenze i-dry planting kuzaphuza ukuwoma ngoba ukwazi ukuthi i-next izulu liyabuya nini. Okunye futhi singalimi indawo ezinkulu kakhulu. Indawo ezincane ungazilima kahle kahle ziyakunika ukudla okuningi. Lokhu ngikhulumela ukuthi khona kukhona okunye abalimi abangakwenza ukuthiwa yingubo. Ingubo kaNkulunkulu, you know that blanket, i-mulching.
Mm-hmm.
But ngendlela yokuthi khona utshani abutholakale amahlanga inkomo konke, uyahlupha ukuthola khona ukusebenzisa njenge-mulching. Kodwa ngicela ukutshela ukuthi nxa izulu lingana okokuqala kade seyimbozi amahlanga imi, uyafika ukuthi amahlamvu wonke ezihlahla ayakhukhulwa ngamanzi akhona agcwala ezifuleni. Singadondi, asambeni siyobutha. Siphosele insimini yethu sizama ukukhava indawo leyo esesiyilimile kuyasiza ukureduce lokho esithina i-evaporation angazi ukuthi ithini ngesindebele. I'm sure abalimi bayakwazi xa langa lithisa kakhulu laphana amanzi aphansi ayathisa ebesephephuka but singakhava ukuphephuka khonokho kuba nganini. Ngiyakwazi ukuzima simule ukuthola ini khonokho esingakhava ngakho kodwa akuthi nxa uphuma ungakayi e-bottle store uthatha isaka ungene esikotsheni ubuthe uphosele ensimini ubusiyazinyathela mbayimbayi kuza kusiza. Ngiyakwazi futhi ukuthi amahlanga emasimini sesiwanikile inkomo ngoba ukudla kwenkomo lakho kuyahlupha kodwa analani inkomo ezingawathandiyo amaninginingi singawalahli singawachisi. In fact, vele masimini ethu nxa kungeso singatshisi umlilo kawuzile emasimini akuthi konke okumile emasimini kumbe lukukhula sikubuthe sikubuthelele kube yi-mulch ingubo esizayifaka ngaphi emasimini ethu. Njalo futhi lokulima lapha asilimeni izilimo ezingathandi izulu elinene ngapha kwethu emandebeleni madoda asandeni back to unyawuthi otshweta you know amabele lakana upoko yabo.
Mm-hmm.
Yikudla okuhle okumnandi futhi okwakhayo futhi okulahla lama BP lasegcwele izisuku. So izilimo zenezo ezingathandi amanzi amaningi yizo sekufanele ukuthi ngazi yalinywa kathesi kwenzela ukuthi kungaba dry say temporal la botshingana company uyakwazi ukuthi uzavuna kuphela okuncane.
Umnumzana Everson Ndlovu yingcweti kwezokulima besixoxa laye ekoBulawayo. Yeah, njengoba ulithembisa kwami izolo silayeke umnumzana Ruben Ndlovu opheka phela ezifela emlonyeni uyabulala ngokupheka sibili lalelani lizwe ukuthi uthini.
Esikhathini esiningi mina ngipheka endlini lapha lo mntana nami siyabe sipheka nje sizidlela kodwa ke siyenza ama-wedding siyaphekela ama-functions ama-birthday parties ama-wedding loba ngama-graduations ama Christianing lama Christmas parties ama church closing parties sawayenzela nawo siwaphele ukudla kumnandi kakhulu okunambithekayo
baya kubiza kumbe kuhamba njani
yeah ayi baya sibiza abantu mabe bethole ama reference kunaba reference ayo ukuthi hayi kunomuntu nje wakwamphekela endaweni nje ayiwamphekela kamnandi omunye mhlamba abone khona lapha ku Facebook njoba sihlala siposta abe sefoni ukuthi awu ndoda ngibone kulento eso lingangenzela kanjani bese sikhulumisana ke labantu ukuthi hayi thina sisebenza ngalendlela uthole ukuthi siyakwazi ukubayenzela ama menu abantu siyakwazi ukubayenzela ama shopping list lama quantities and all that lama qualities of the product ukuthi bangathenga kuphi nakuphi sizama ukuthi abantu bangaspend imali eningi kakhulu bethenga izinto ezingalasidingo sokuthi bazithenge sizama ukuyenza i-cost effective and mase siphekile thina into ejiphileyo ledurayo yabo ungasayazi ngoba sizosebenzisa ama-spices the right ingredients othat ma usidla na uthole utha phela lapha umehluko awuthole njalo ma ufuna ukuthi sikuthengele thina ukudla bese siyakucharja siyathenga ukudla bese sicharja per head maybe uthole ukuthi siyacharja any amount esovumelana ngayo but asibo laba abantu abafuna ukubulala abantu ngokucharja sicharja kahle then sivumelane masivumelene siyahamba mpela indawo eziningi kakhulu la kubo Wales siyafika vele siyahamba nje masibiziwe thina sivila lapho ku-driver siye laphayana
ye khuluma labantu bangakuthola njani
abantu thina bangakuthola mpela khona lapha ikakhulu abahlala khona lapha e-UK labo Scotland labo Wales akukho kude kakhulu ukuthi singaya masibiziwe so sinamafoni lapha mpheka lo cousin wami umzala usibonile Ncube nguye umuntu engiphethe i-business la esigijima sonke isikhathi uma kuthiwe siyabizwa sitholakala nginepheji ku-Facebook lapha nebhalwe ukudla yipheji edumileyo mpela ithi ukudla on my Facebook anyway ukudla konke kukhona khona laphana abantu bangakubona bakhetha bakuthandayo ukusithola siyatholakala mpela enambeni ezithi 078-339-62-724 i-number zase-UK. Njalo ma ungakwazanga ukusithola lapho kule number ungachiya nje i-message khona lapho ku-Facebook ku-messenger siyakwazi ukuthi sikuthole sibuye back kuwe le email ikhona lapha ni-email address ungafaka ku-email address u-email siyakwazi ukuthi sibuye back to you
awuboni ke endlovu baba ungadina lokusasa usithumezele ulusu phela
sakuthumezela dube hayi maduzana nje uzaduma ufika lapha kobulawayo uthole lathi sesikhona lapha sesibhalile indawo yethu ezothengisela khona kuthiwa ukudla siyabonga dube sibonga lina elithela sithinta baba la sikhuphula lathi emsakazweni
ye siyabonga kakhulu ke ndlovini kulangapho ke Ruben Biletane sike sizwe ke ezomculo lamhlanje silaye phela uqhekakazi silithembise izolo nangu lapho
kubalele umama wa-Africa sasibona ukuthi abanye abazali balahle izingane zabo balahle emzabini badampisa ingane so lapho ngiqonde kubo ukuthi ngikhuze ukuthi kuyisono lokho bayibulalelani ingane ayibulawa ngabukhulele izinto ingane kulokuthi ubulali esikhala ngalabo bazali abalapha izingane
mazenga kotholekithi kusiya bale ithi bayangizonda ithi bayangizonda mabe ngakhala yithi mina ayanga khala yithi mina ezendelo kholona ngingena kulona mabe ngakhala yithi mina ayanga khala yithi mina ezendelo kholona ngingena kulona lapha ngichayini yedwa kodwa ke kuma basic vocals ngangisizwa yisuka i-student amabhukudwane lapho nabafana bakithekhezi lapho amabhukudwane ayensiwediza laphana kuma-backing ngike ngizibhekhe njalo so iqembu nje liqembu lamunithi ngizinda ngizinza iqhawekazi labomthwakazi kodwa kusiqhawekazi leli gama ngalinikezwa ngabalandeli eziqhawekazi iqhawekazi laya lakhula ngalijwayela nami lezo ngisebenzisa yini
nxa abantu befuna-ke umculo wakho kumele bayenzeni
ngiyatholakala kufacebook umnicki s iqhawekazi ngaxhumana nami futhi ku-060 466 0485 kusifoila ku-whatsapp iyasebenza le namba esaba ngangithola khona ngithi kubo bonke abalahlekile ngithanda kakhulu bengicela i-support yenu ngaso sonke isikhathi lisisapote kakhulu lukhona uhlelo imaskandi emuntwini esinalo lapho okungakhethi khona omaskandi bonke ejikelele sithi bonke abaculi besondele nabantu sicela ukuthi besisapote sithenge umculo kusekhaya
siyabonga kakhulu sibonga kakhulu kodwa kokugcina ke ube susitshela ukuthi wena vele uthandani isithwala amaqebelengwana kuyini okuthandana
mina ngithanda isithwala
esilala
ukudla kwasekhaya kuyaqinisa umzimba konke lamaqebelengwana umuntu ongakhethile
lapho emendweni uthethwe awujadanga ume njani
awumithi kachadwanga nje kakachadwayo usazimele nje ngedwa ngiqhuba umphuzu wami
awubone ke kulungile sibonge kakhulu ungadinela kusasa mama
okay la ngiyabonga kakhulu
siyacela ukuthi lisithumezele konke nje lifisa ukusithumezela khona ukwenzela ukuthi sisebenzeni sonke sikhonapha e-studio 7 lingakhohlwa phela lokuthi nxa lifuna ukuthi lisithumezele i-audio liye kuwhatsapp lingafika kuwhatsapp kwampana selirekhoda lisebenzisa lokhona ukubhala i-audio libe selisithumezela kunombolo ethi 012024650318 singakehlukani ngokuthi sikhangele ezinye iindaba bezikhokhela namhlanje ibandla lezanu PF lithi ibandla le-MDC lancedisa amadokotela ekulobeni ugwalo olujulileyo oluveza ukuthi ibutho yilo elabulala abantu eHarare lonyaka. Kodwa ibandla le-MDC lithi amadokotela ayitshaye ekhaleni. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje ngasidibaneni ntambama. Olivalelisayo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube.